Into eziwa iZimbabwe government leParliament eZimbabwe kuluhlazo kubantu beZimbabwe. Abantu abaningi bayamangala ukuthi kambe i-nomination court yayisenza umsebenzi oyizeningi yini. Yikho-ke abantu beZimbabwe badidekile ngoba ibandla le-NDCA yilo elavotelwa nguZulu weZimbabwe. Namhlanje sokukhuphele ZANU-PF baqonde ukubhidliza ibandla labantu. Yikho-ke thina sesibuyele ebantwini njengoba inhlanzi ihlale emanzini, sesiza kuyakuzwa ebantwini ukuthi siye senzeni. Kodwa kumhlophe abantu abaningi bakela ukuthi vele lenzani ephalamende njengoba vele sebediliza. Thina asobe sithathe amandla njengethini sesibuyele ebantwini sasitshele okokwenza ngoba sibone ukuthi ama-elections ka-2018 yize ngoba angena emthethweni banominethwa i-nomination court. Uma besithi amalunga e-NDCA ethungamela ngu-advocate Chamisa kangakakhuphe kutshengisa ukuthi ama-election ka-2018 wonke yizeleze.
Manje ebantwini lizahamba njani, njalo likhangelela ukuthi impendulo ebantwini izavela nini?
Structures ilizwe lonke akuthatha amalanga ababili amathathu zabe sesivele ebantwini ngoba kunje izithunywa zethu sezigcwele ebantwini sizibekuzisisa ukuthi senzeni ngoba thina nama-MP nama-councillors sakhethwa yibo abantu.